okubuhlungu ngale ndaba ngokuthi ekhwekhwe lapho umhlonitshwa uSekhinoni Sibanyala abotshwe khona akuzange kube khona ukuvama kokutshengisela ngakho akulala sizathu sokuthi bangambophelani kodwa sithole ulwazi lokuthi izanu ibifuna ukuthi ithathe isikhundla sakhe ephalamende ngakho bambopha-ke bemhlupha kangaka kuzama ukuthi bamfake ejele bese bemthathela isikhundla sakhe sebesenza ukuthi kube naleyo abayithi by-election ngemva kwalokho sebesenza iqiniso ukuthi bayaqhila bantshontshe i-parliamentary seat eka-honorable president Sibanyala umnyaka.
Siyabona inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezivalisa i-Amnesty International, i-Human Rights Watch kanye le-Oxfam International sezilobele umongameli Mnangagwa incwadi. Zikhonona ngokwenzakalayo njalo zimcela ukubana amise ukuhlukuluzwa nokudlwengulwa kwabantu okwenzakalayo elizweni. Limbona elalela yini uMnangagwa?
Akusecekela ukuthi uPresident Mnangagwa udaba lokuthula akalwazi, ujwayele ubudlwangudlwangu lokubuthwa kwabantu njalo uPresident Mnangagwa uyamesaba uPresident Chamisa ngokokhetho kakhulu ukuthi uzazama ukuthi kusala kusiya ika isikhathi sokhetho uzawulokhu ezama ukuthi selokhu ebopha abantu ebhethisela abantu ukuthi abantu bacine bevotela yena ngokwesaba nje kodwa lokhu akunakulalela okuzenziwa nguPresident uMnangagwa. Ngibona ngani sokusalele i-SADC le-African Union lezinye iy'nhlanganiso zaphansi emhlabeni fana labo-United Nations ukuthi zisebenze ngendlela ephakeme kakhulu ziqinise ukulandelwa kwamalungelo abantu kwele Zimbabwe.
OSADC labo-AU selaphelelwa lithemba.
Abosadek labo basese lo msebenzi abangawenza-ke lapho siyabona ukuthi alangeni amalutshwana alandelayo kuzakuba lo mgcinisihlalo omutsha we-SADC mhlawumbe uzathatha inyathela ngumunya wolutsha ngodaba lolu alusebenze ngendlela ephakeme emqoka.